ukuthi kwasokwenzakala izanu lezanda bathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyibo abaphetha amandla basebebona izaphu lezitho njengesitha basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanda zalwa ileli lizwe sokungathi izaphu lezitha zazingalo kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu izitha lezaphu yizo ezazihamba phambili yizo ezivele zaqalisa umsebenzi yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiya kumbe ngithi amabhunu abone ukuthi hhayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho izanu yasezonqoba-ke ukhetho ikuthatha-ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezitha siyajabula ngoba hhayi akhanya abantu sebekuvuka sebekuvuswa sebekubalisa beqondisa imbali
ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo-Chinamano omsika ababengayiso besigaba semandebeleni kodwa beyinkokheli kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla lemathebhelelendi kuyini okwakwenzakalona
okwabangela lokho yikuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government so babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu bemashonaland abayibo i-majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu ukuthi iphathi yamandebele esingayivotele kwakumele ukuthi izanu lezaphu zinintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo so imigabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethi le yiphathi yamandebele yiphathi yama-dissident kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni kodwa iqinisa kaligqibeleki liyavumbuluka lodwa yabona imbali lokhu iphumise yaphambili
kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe liyikho elaliyikho khona kudala libandla lelizwe jikelele ubona kusenzakala yini khona
ye kungenzakala sokusika ukuthi labo abavuselela izaphu nokaqhuba umsebenzi wezaphu balombono onjani imbono abanye kube lo mbono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu yiphathe elizwe lonke nxa sokwavela kwawo kwakubonakala kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980 abanye njalo bethi hhayi ayibuyele emuva iyokuqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke ukuthi ukukhangela yona i-politics isitshintshile sokulabo-l d c sokulabozanu sokulabo amaphathi asemaningi akuseyizanu lezaphu so kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke wakhayela la izanu ile ndawo zayo ikakhulu emakhaya lakwezinye indawo emashonaland emaswinga lapho vele inganqobi khona so ungakukhangela ipolitiki yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zayo izanu la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-m d c izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene sokumele ikhangele lapho abantu bathi impethu ingena ngenxeba sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona layo ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona ekhula isuka khona
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa usanda sishiya bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilokhu elaliyikho khona
ye ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011 akhona amajaha namantombazane angakhokhela okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala bakhona abadala abanyekade bevele behamba lokakudabeni bavume ukuthi hhayi kuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele kukhona ubukhokheli ngambe ubona sikile ubukhokheli kwezaphu ngaza ke ngiqamba amagama kodwa hhayi babukhona kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe base-South Africa e-America e-Britain baku-diaspora so kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-congress ukuthi izaphu ye ku-congress bengaya ku-congress bavule sibili bekhethane kuhle umuntu uyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela abafuna ukukhokhela bazivezi bakhampeni abantu bebebazi ukuze ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hhayi ekumkhethile nje kubakhethileyo yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha kodwa hhayi abantu bakhona ngiyakwazi i-potential ikhona ekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevelebe phambili bazwanani bengacabani lokhu ekujwayele ukubona ukuthi sicabantu abadala nabancane sibe ngathi asebecabana kodwa.